2023 ube nzima kakhulu ebantwini kwezenotho, imisebenzi lokhu ingekho, siyabona imigwaqo lokhu ingamanga kahle, izibhedlela zingamanga kahle, izikolo zingamanga kahle. Siyananzelela njalo ukuthi ezepolitiki bezifanele ukuthi zifike zedlule ezokhetho, azisabanga njalo, sekulokhu kudonse njalo into yakhona lokhu kuxhokozela kudonselwana. Ngakho ke akusalunganga njengalokhu abantu ababekhangelela ukuthi kungalunga ngo-2023.
Ye, Baba Nkomo?
Thina singathi kubandla lethu eleZANU PF kanye lakuhulumende ube ngumnyaka osibone sisebenza kakhulu njalo kulama projects kade sikhandela ukuthi bafezakale ebantwini konke kwenzakele. Sikhangela ukuthi ibhoda yethu laphana isinhle kakhulu, sikhala imigwaqo engabe injalo yokusuka eHarare seBelbridge isimihle kakhulu, sesikhangela futhi leminye imigwaqo ngibalisa even la ku constituency enguye insizwa South, imigwaqo eminingi ama dust road agradiwe alungiswa kuyahambeka kuhle kakhulu. Sikhangela futhi njalo la kuzinye indawo ukuthi unjalo, sibe sikhangela futhi la kuzomnotho ukuthi sibone ilizwe lethu lingena endaweni eziningi, lingena futhi njengoba sithi ukona iZimbabwe is open for business, sisiba nabangani bethu abakhona la ubana basiphathise, kube lokuthuthuka emsebenzini, abantu abaningi bayitholile emsebenzi, bangenile kwezinye indawo ukuthi babe bethola labo ukuziphilisa. So singathi ngezindlela umnyaka ka-2023 ikithi thina ube ngumnyaka esikhandela ukuthi sisebenze kuhle kakhulu.
Ye, kambe kuhle kangako Baba Ncube ngokukhuluma kukaNkomo lapho?
Hayi, lokho akutshoyo Baba Nkomo, lapho kukhona izikhathi eziningi kakhulu kwezenotho kakukadlulele ebantwini abayibo abahlupheka kakhulu. Hayi, imisebenzi kayikafiki ebantwini. Nxa ungabuza abantu ngobuningi ukuthi kambe uzuzile yini umsebenzi, uzathola ukuthi abantu abaningi baza kutshela ukuthi kangikaze ngasebenza. Abantu abaningi kakaze wabamba i-payslip, kakaze wabamba nje into eyibufakazi bokuthi kuyasebenza empilweni. Kanti-ke futhi sizananzelela ukuthi abantu abaningi ngokunjalo sebeze bephila impilo leyo ukuthi bavuke bethengisa amaputi, bethengisa iziwiji, behlezelangeni labantwana abancane. Abantwana bakhulela emgwaqweni, khathesi sikhuluma nje. Umntwana ngiyangibananzelela abanye omama, uthole ukuthi ubezithwele esemgwaqweni, wabeletha ethengisa emgwaqweni iziwiji, umntwana ukhulela khwaphana azeyangena isikolo ekhona laphana. Lokho kuveza kahle kamhlophe ukuthi amathuba emsebenzi uba Nkomo akhuluma ngawo kakafinyelele ebantwini abafanele ukuthi afinyelele kubo.
Ye, Nkomo uyamuza sulu yakhuluma lapho Baba Ncube uthi hayi khona okukhulumayo ayisikho lokho.
Ngingazi ukuthi uba uncubena angabe khayelele ukuthi abantu bathole iphi imisebenzi angabe ikhuluma ngayo, ngoba kunjenje thina sabe sikhayelele ukuthi lapho okuvulwa khona amafactory kumbe kuvula imigodi kumbe kuyakhiwa kumbe kweni ngabantu ababeqhatshwa labantu banabasebenzi. Kunjalo nje angeke uze uthathe wonke umuntu ukuthi akathole umsebenzi, kodwa laba ababe bethe bakuthola kumbe kuthe kwavuleka ithuba lokuthi kuyalungiswa imigwaqo kuyangenwa emamayini, bakhona abantu abaqhatshwayo. Ngenye into ofanele sizwise yonke naleyo ukuthi abanye abantu bangaphika izinto ezenzakalayo. Lo wathe sikunje nje ngwakhayela ilizwe leZimbabwe sathi khona liyakhiwa ngabanikazi balo. Maningi ama-projects akhona elizweni lakithi, singazi ukuthi imisebenzi ekhulunywa ngubaba uNcube ingabe iyiphi ayishoyo ukuthi abantu bayayiswela. Kodwa nxa ukhangela loba ungena edolobheni kuyakhiwa, yena lo umuntu ovuka udaka yena lwana umsebenzi utholile uyaphisa abantwana uyahola. So ngingazi imisebenzi abayiqamba ibona ukuthi yipi in particular ukuthi bathi hayi imisebenzi ayikho. Kodwa thina ngokukhala kwethu ngama-projects akhona, uba khona kwe-project ikuqhatshwa kwabantu.
Baba Ncube uyazwela lapha-ke uyakhuluma okaNkomo, kodwa-ke wena siyakwazi ukuthi ungabusithi ngamanga lawa kuziwa phambili kumele kwenziwe.
Ye, into kuphela engingayitsho ubaba uNkomo mhlambe lapho abe ekhangela khona uyayifica le misebenzi eminingi. Injongo kahulumende kumele kube yilokho kuthiwa yi-full employment, kungabi khona umuntu ongasebenziyo, hayi ukuthi kusebenza abanye bengasebenzi. Kanti-ke futhi okunye okuqakathekileyo ukuthi ubone wena lana amalayini abantu aba-alayine nama-passport abafuna ukuphuma elizweni, kuyakutshela ukuthi kutsho ukuthi amathuba okuzithuthukisa lo kwenza abantwana kababoni khona. Lokhu ukuthi ubona abantu besiya phetsheya betshiswa khona le Goli nendaweni ezihlukahlukeneyo, kuyakutshela ukuthi kusadingeka ukuthi kudalwe imisebenzi ezakwazi ukuthi abantu bonke bathole amathuba okuphila. Sisiya phambili into eqhakathekileyo ukuthi njengoba uNkomo ekhuluma ngokuthi ilizwe kumele libe ngelithuthukileyo, kumele kubonakale ebantwini behamba kuyo yonke indawo, kuwo wonke amaprovinsi. Abantu kunini bakhala ngemigwaqo, njengoba ubekhuluma ngokuthi kulomgwaqo osuka lapho siya le, kunabanye abantu namhlanje ungasuka siya eTsholotsha kuhambeke, kungasuka siya emaphisa kuhambeke, ungasuka koBulawayo siya eNkaya kuhambeke. Sikhuluma ngemigwaqo eminye yaqalwa ngo-1992 njengoweNkaya. Lokhu ungakafiki indawo. Into edingakalayo ukuthi kwakhiwe ngendlela eyakhela wonke umuntu, kungakhiwa kwamanye amaprovinsi amanye esala, yonke indawo kuthuthukele wonke umuntu, imisebenzi ibe ngeyakhe wonke umuntu. Kanti ke futhi siya phambili, into edingakalayo ukuthi kwenziwe ipolitiki ngendlela ebutha isizwe, eyakhe isizwe, yenza abantu basebenze ndawonye, baphilisane, hayi lokho ukuthi kuhlale kuxokozela, kuxatshanwa kuso sonke isikhathi. Sike siyeni phambili ngendlela ehlelekileyo.